Amapolisa kubulawayo athi asebambe imichova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kubulawayo u-Inspector Phendluko Ncube utshele intatheli zindaba kubulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi abafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha, angikwazi ukuthi ngiye ngaphi. Futhi ngekwelinye ikhantri ngasozibhala, ngisakubona umsebenzi kawukho, anamaphepha akhona, ngithembele khonapha ekhaya. Kodwa uhulumende wami umbophile, umbophe izandla, ngibotshe izandla ngilapho. Ngiyaphila kodwa mphile. Avele usho vambayo ke wakuzama ukuthi akhulumisane labo laba ngani ukuthi association bahlulekile. Bahlulekile vele hayi bayalo dilayo moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngithi ngiyakhangela, hayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu, ngoba kunje uyahamba ukuthi imoto yakho uyahambe kuZupco uchove. Yikho khesi engathengi lutho. Ingathatha ikhesi afake esikhwameni. So yikho abantu bengafuni ukufaka. Ngabe abantu baphika ikhesi, abantu ngabe bafaka izimoto yakuhulumeni zisebenze. Ngoba sesona amaspezi ikho khesi bawutshetha siyifuni. Bebawutshetha ikho khesi i-$10 i-$1,500. Hayi uhulumende vele kafuna ukuzwa, vele kafuna ukuzwa. Izolo vele u-headline vele newspaper sibone kubhale Kombi is gone for good. Ngafuna ukuzwa vele ngento othiwa yikombi vele, unless ungena wena usithi nguZupco. Kodwa into ebuhlungu yikuthi wona uphiwa ikho kheshi, kawuphiwa kheshi. Imota yesuthi abantu abafuni ukungena, bayafuna ukungena, but wena ma uphiwa ikho kheshi ukhoze udrayive ikho kheshi. Mina irenti ngibhadala nge-US dollar udrayive. Unazi wemoto uthiwa amaspezi ngani? Uthiwa nge-US dollar kodwana uphiwa ikho kheshi. Yinto esuka isihluphe ukuthi sisuwele ukuthi senze njani, ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha.
Umnumzana Bulisani Nxumalo kulemjova ethola abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo.
Kunzima sisakwazi senzeni. Kufana ukuthi nxa wathenga izimota zabantu zemjova eyi-10 kathe singumnyaka kufana ukuthi wafela ngoba kunanto kathe imjova ifakile eminye ifile bayibulala ama-windscreen benzana amapolisa kuzihambela edolobheni bakuthathela imoto athiwa imoto yamelanga ingene etawuni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla kwe-ZANU PF uthi abelemijova kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Phela shiyo into yakuqala, even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguZupco kudala, even esikhathi se-Rhodesia lesa. Kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo, ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese, ngoba hheyi izimuli zabo ziphila ngakhonokho ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uZupco, abanye bezimele bebodwa bengakho ngaphansi kukaZupco. Kade ngibona ngathi kade kulicebo elingcono, kodwa ngibona ngani uhulumente uza kukhangela lokhu, ngoba sobe lokhu kukhala sile sikuzwayo abantu bekhala sibi.
Uhulumende uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yeZupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, ngingoGift Dube.